lulu siyasini mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama ngoba ngibona ngathi ngakho ke wangena e-ZBC thina sowu-Radio 4 wangena u-Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu senza inhlelo zesichewa ezifundekele esishona njalo esenza inhlelo u-Radio Zimbabwe sese-Radio 2 njalo ingakaphumi u-Radio 4 esenzela ku-Studio 7 umuntu obewuthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obenakekela imuli yakhe sonke isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze abantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibili ukuthi labo bathuthuke empilweni okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lenkathelo zindaba ukuthi ngaphandle kokuba nendlulela babe nempilo eqoqekileyo ikwetha ukufunda kakhulu udadewethu uLuSiyasini
ye singathi-ke ungathini kumuli yakhe namhlanje
angithi imuli yakhe ngayitokoze ekuthini ubakhele ilifa elihle elembeko elokufuthana kanye lokuhlakaniphela umsebenzi nokuzwanana nabantu bonke kungakhathalelekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi wakhe uLusi wayezenze kuyondawo abe ngumuntu okhululekileyo kungamhluphi lokuthi apha indaba ngoba abantu babezimisele ukuthi bangene enhlelweni zakhe
ye singathi wasebenza kakhulu isebenzi ze-ZBC ngokubona kwakho
wasebenza okwesikhathi esine ze-ZBC ngibona dami ngasuke ze-ZBC ngamshiya khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwana eku-Radio 4 kodwa kwesinye isikhathi sezinhlelo ku-Radio Zimbabwe sese-Radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho abezithiwa wayesenzela ezinhlelo kwakuvele kunokuthekela
yezwa kuthiwa wayephathisa kakhulu intatha ezindawo ezintsha ezasuka khonapho kambe wayebabamba njani
wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi ngena samfundisa lathi ukusakaza ngiyakhumbula kuyezo esimfundisa nginomngane wami engasihlala la ehofisini uPeter Barirewa wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLusi awasaba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabantu isidoba sinyane ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi ngakho-ke kwakulula ukuthi abantu izinto njalo aphunde aphathisa abantu.